Uhlangothi lolu luthi lulahlekelwe izigidi ezilitshumi lambili zamadola eMelika, 12 million United States dollars, kusikhatshana esisanda kwedlula kulandela ukubulawa kwenyamazana zasendle ezigoqela obhejane, indlovu, inkakha lezinye ezithengiswa eChina nakwamanye amazwe. Umnumzana Tinashe Farao, isikhulumeli sohlangothi lolu, uthi lonyaka kuphela sekubotshwe abantu abafika phose amakhulu amabili 182 bakuleli kanye labalitshumi abavela eZambia lamanye amazwe abatholakala bezingela okungekho emthethweni. Uthi kumnyaka ophelileyo kwabotshwa phose abangamakhulu ayisithupha lengxenye 644. UFarao uthi sebenanzelele ukuba abantu laba bayengwa ngabale mali. Umnumzana Vusumuzi Masilela, umphathisigaba phansi kwenduna uMvuthu, uthi impilo yokuzingela siyimvama nje ezigabeni eziningi ngenxa yesimo esibi sendlala lokuswela inzuzo kwezendlelezi.
Uma ubabuza bakutshela ukuthi siyalamba, sebesifuna ukuthi sithole inyama and then enye sithengise, sithenge impuphu, indlela esiphila ngayo.
Amazwi akhe elekelelwe ngumnumzana Farai Magu, okhokhela uhlangothi lwe-Center for Natural Resources Governance.
Nobody enjoys crime.
Okumqokayo ukuthi uhulumende kumele aguqule umumo kaZulu ukuze bengaphatheki ekugangeni lokho. Akula muntu othokozela ukuphila ngokuganga. Kumgceke ukuba laba bafuqwa yibuyanga, ngakho bengathola inzuzo kwezendle. Ubudlelwano bukahulumende labo buzahlanzeka, njalo yibo abangaceba nxa sekufike abazozingela ngokungekho emthethweni kuzigaba zabo.
UMasilela uthi balokwesaba ngezinga eliphezulu lokuzingela kwenyamazana zasendle okungekho emthethweni.
They are destroying environment ngoba babulala sibili kakhulu kakhulu kokuthi kwezinye indawo azisekho inyamazana ezinjalo. But we are still trying to encourage ukuthi bekwekele. And ama-parks angikhona la ukuthiwa involve abuye kuma-community to let betshela abantu i-importance yenyamazana. Is very very important, but kwesinye isikhathi ungazibe watshele bakutshota slum motor to drive to that site. So at the end of the day sitholi ngazathi labo kabala ndaba lakho.
Umnumzana Ignatius Mayeresa, osebenzela uhlangothi lweZimbabwe Environmental Lawyers Association, uthi ukuze udubo lolu luphele kumele izakhamizi ezihlala duzane lezihonqo ezivalele inyamazana zasendle zithole inzuzo ezinyamazaneni lezi.
The first thing I think
izinga lezigwebo kanye lokuqakatheka kwenzelo, ngoba iningi lephula imithetho ngokuswela ulwazi, njalo nabomthetho labo kufuze basekelwe ngokufundiswa ngezomthetho ethi ngezakhamizi lezi zithiwe inzuzo.
Kubikwa ukuba ngomgqibelo kuviki eliphelileyo kubotshwe abantu abathathu kobulawayo abatholakale belempondo zendlovu eCowdery Park. Ngosuku olulandelayo kwabotshwa njalo abatsha abathathu egangeni leFula Forest eVictoria Falls abaficakala befihle isaka lomhwabha weBhalabhala. Ngemva kwayizolo kubotshwe njalo owesilisa edolobheni leli otholakale ehlinza impala ezimbili leBhalabhala njalo elemijibila elitshumi lanye eZambezi National Park. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bathi ukwehlisa lezi zehlakalo sebephakathi kokuguqula umthetho wezendle abathi wabunjwa ngabamhlophe ngemva kokunanzelela ukuba upha inyamazana amandla kulabantu ngesikhathi zibulala uZulu njalo zibhidliza lezilimo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.